Ndondisi ndoti mosara zvakanaka.
Sokuizika tisendaba ku VOA Ndebele.
Ola mgela ku Studio 7 walesithathu mhla ka 29 kuLwesi 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje
umnqubo omubi kufabalele kuphalanga izinkomo kuyathuba abantu bayalamba ibhakede kathesi ungathithi uyazama ukudinga hamba ibhakede lokuthi kuthenge abantwana begayisi selidonsa kubo-$10.
Ziyaphela izifuyo elufane ngenxa yokuswelakala kwamanzi lamadlelo.
Kulo mkhankaso ophakeleyo owokuthi idolobho lihlanze abantu bafunde
izakhamizi zakwaBulawayo sibekela phambili ngohlelo lokuhlanza imigwaqo. Bathwele nzima abathenga bethengisa impahla eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ziyaphela izifuyo elufane sabelene semathebelele North ngenxa yokuswelakala kwamanzi lamadlelo. Abalimi abakhulume lomsakazo weStudio 7 bathi zifa nsuku zonke inkomo ezihanjiswa umango omude kudingwa amanzi. Bathi akusela madlelo esigabeni lesi ngenxa yokuswelakala kwezulu. Sixoxe ngodaba lolo lomlimi ohlala eduzane leJocholo umnumzana Thembelani Moyo.
Umnqubo omubi kufabalele kuphalanga izinkomo kuyathuba abantu bayalamba ibhakede kathesi ungathithi uyazama ukudinga hamba ibhakede lokuthi kuthenge abantwana begayisi selidonsa kubo-$10. Sikhuluma nje ilanga indlela elithisa ngayo, hayi hayi akumawu
izula lini yini khonapho
okwakathesi kukhwamalele wokuthi vele asazi ukuthi inkomo zisela wona amanzi okunatha lokuthenziwe ukuphanza imithombo emfuleni lapha kuchangani lapha. Hhayi kubi kakhulu, kubi kakhulu.
Singathi bakhona asebefelwe izifuyo khonapho kumbe kumenjani?
Zifa kakhulu, zifa kakhulu. Akulalanga lamahara lapha, imalanga wonke lapha sekuvuka kuphela inyama, sekugcwele inyama lapha obhubha lapha inyuba. Akusela nto enhle kakhulu vele lapha ukuthi nxa kungadonsa kunje izivaya ziyavala.
Kunzima, pholisa yakwenzani Moyo?
Okuzwisa ubuhlungu yisimo okuyikho khona lapha inyamazana empisi okuthi nga akula nyamazana zendlela ezinye inkomo ade sizabe sizihambise emangweni lapho zingathola khona ukuthi engxenye lapho kuyabe zokuhlume khona kakhulu ukudla okunjengezihlahla. Manje impisi kubhahlile endaweni yakithi lapha vela akulayo indlela lapho esingalondekeza khona izifuyo zethu.
Abantu manje benzani njengoba kungela manzi? Lezi zifuyo eziseleyo-ke zinatha ngani?
Okwenzakalayo lapha thina siduzane nomfula uChangane. UChangane lo ulamanzi eduzane ungagebha ufake idramu. Inkomo zenelisa ukuthi uzithelelele ubaze imikoro zinathe khonapho. Yindlela yangikhona sokumele ukuthi izifuyo zethu ziphile ngayo sokuthethiswa amalanga ngoba yabusesaba ukuthi uyazinathisa daily lakho imango uyazichaya.
Ekudleni-ke abantu bami njani?
Kubi duzi. Ukudla njengoba ngishilo kuyathengwa amabhaketi. Ibhaketi liyenza $10. Iyatholakala impuphu ama-10 kgs. I-10 kgs sikhuluma kunje thina emaphandleni lapha sitenga ngabo-$7. So kumele ukuthi abantu kudonswa nzima sibili kakhulu, akusamanga kuhle lapha.
Umnumzana Thembelani Moyo ngumlimi ohlala elubhane esabelweni semathebelele North. Sixoxe laye eseGwarayi. izakhamizi zakoBulawayo ziqhubekela phambili ngohlelo lokuhlanza imigwaqo zisithi sokuhlanzekile kwezinye indawo zedolobho leli selokho kwaqala uhlelo olwethulwa ngumeya uDavid Coulthard osenikwe igama lokuthi ngumlungisi. Ake sizwe uAmbrose Sibindi osesuka esikhundleni somgcini isihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Siyananzelela ukuthi njengabahlali bakoBulawayo kukhanya kulo mkhankaso ophakemeyo ukuthi idolobho lihlanzwe, abantu bafundiswe futhi ukuthi bangalahlizi. Kuloke kungene leyi council yentsha ethunganyelwa ngubaba umeya uDavid Coulthard. Sibona nama-councillors basebenza nzima. Kuluhlelo oluhle kakhulu ngoba siyananzela ukuthi indawo eziningi siyabona amakhampani izikhathi ezikhethekileyo nayakhuphi sebenzi zakuthole bekhiphile besithanyela bekuthi zithiwa ngamakhampani abo. Sibona ngathi izini ngakhala ama-departments analaka kahulumende emapholiseni emasotheni kwanye kwabane kubomhlahlandlela onanto edibi ama-parasetas e-railways ngathi ngabonke bazesebenza. So khona khona siyabona ukuthi ngaphandle kokuklina khona ngathi kuhlanyelwa ingqondo leya yokuthi sibe ngabantu abahlanzekileyo sinanzela idolobho siligcine lihlanzekile bese futhi sikwenza ukuthi omunye lomunye aklini indawo ahlala kiyo. Sibona ngathi ngaqhubeka kunje idolobho lizabangcono leya nganje abantu bedinga ukufundiswa kodwa solungabi imfundiso enkulu evakalayo ngoba sifundiswa kuphela ngomlomo sifundisa sisenza. So kuluhlelo olusho kufanele nezakhamizi esizithayela ihlombe ngakho.
Ye kodwa nxa sikhangela phela enzikini yedolobho kulabantu abathenga bedingisa impahla ethiyeneyo kambe khona ukuhlanzeka khonapho kunjani?
Ye abantu labo njengezakhamizi esikhulumelane ukuthi leyani indawo kalilungisi njengoba ufitho bathenga bethengisa. Abantu abantu abaningi sebekungugcwala nje idolobho lonke akusahambeki kuhle njalo okunye sinazo singabanye abandlela ababuya bezothengisa abasuka eHarare abanye basuka ngaphi suka outside kuritin le emagebheleleni bezothengisa impahla zingaphela bahambe but futhi babuye belale khonapho into ekhathazayo futhi nale bona kuyabisela iprogram em balala ngabane ezitaradini and lingalandela kula ma-toilet bafawula ma-sencar lane. So ilihlupho olukhona ukuthi ngalosihlupho lolwala bona abantu ababuya bethona belala esitaradini banabethe ngendlela abenza ngayo igcobo lizabangcono. So-ke sibona ungathi i-counseling then le ilo mlando omkhulu okuthi abantu labani kakhulu ku-5,000 imali babona ukuthi baphathwa njani kube le ndlela yokuthi ngxaye badinge samuye basuswe bengazi basuswe bese ukuthi labana abalala egarajeni laba buya bedlela phandle because indawo ezothengisa belala khona bayala abakhitshi ngabalo kuthi abo phakemeyo njalo into ehluphayo ifanele siqinde ngayo siyiqinise ukuthi babuya bezothengisa khona bana bangesa idolobho bangacela ukuthengisa 2-3 days babuyela kibo lapho abahlala khona. Thina njengabezakamza kobulawa isosala sikhupha imali kude ukuthi uqine idoti leyana ngezindlela kudle esikhwameni sethu izakhamizi bona abadlibahlahle esikhwameni. So kokwana kuyahlupha ukuthi abantu abantu abakhutshe bavungenabethengisa abathengisa okusemthethweni babhadale kukhansi ngokuthengisa kwabo kuzenza ukuthi labo baletha imali phakathi ekhansilini kwenzela ukuthi imali iqhubeke iphiphile isobulawayo.
Ye nxa sikhangelayo futhi njalo abantu bonke jikelele kobulawayo bangafundiswa njani ukuthi bengangcolisa idolobho?
Kunendlela eziningi zokwenza khona okwenzakade sokuthi kuyaklinwa imfundiso kodwa ingxenye sokuqaphele ukuthi i-council iphume lohlelo nezakhamiza ziphume lohlelo ukuthi abantu ngokuhlalisana kwabo ngiyakwazi abantwana ababanye balama-committees abasebenza la kubizelana ama-committee abo bangabaki imijova bangabona abathengisayo babizwe batrainwe bafundiswe ukuqatha kokuhlanzeka besuke lapho labo bahambe kuma-members abo kuzenza ukuthi nxa betyela ama-members abantu bazisingana kodwa nxa betyela umuntu we-council babona ngathi umuntu we-council usemsebenzini. So kuyindlela yokuthi batyelane bona bodwa bafundisane bona bodwa kunanzeleka ukuthi ukuhlanzeka kuqakathekile. Njalo kulo hlelo lwenziwa yi-council kathini sokuthi abantu abathanyelayo ikakhulu ngapha kuma-suburban areas nabantu abayizakhamizi khona khona kuyanceda abantu babone ukuthi sebezikilela indawo yabo bafunda ukukhuzana. So-ke sihambe kwenkulu iy'mfundiso yokuthi abantu bafunde ukufundisana kwenza ukuthi kungalahlizile igama lonke.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngosesuka esikhundleni somgcini isihlalo yenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Bathwele nzima abathenga bethengisa impahla etshiyeneyo emigwaqweni koBulawayo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba uGibbs Dube owe-Studio 7 uxoxe lomnumzana Michael Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association.
Abantu abasebenzayo bathi siyayi basebenza nzima nxa sikhangela umomkhathi othisa ngako khipha umkhovu etsheni. abaningi bayasebenzisa zokuthengisela eziqondileyo njalo futhi ezihlanzekileyo. So kuloku nzima abantu bayatsha ngelanga. Imizamo ekhona ikhona but yayeneli ukuthi abantu abasebenza bathole indawo zokuthengisela ezivalekileyo ukuthi bangathwali nzima.
Inhlanganiso yenu yenzani ngendaba ezijeneyo zonke lezi?
Okunye kukhona abadube ukuthi abantu bathwele nzima njalo futhi kumacathelana labazomthetho namapholisa akafamasipala ekutheni bathengisa endaweni ezilungiselwe lokho esingathi ngesikhiwa ama-designated trading spaces. So izinto kumele zilungiswe zenelezo. Abalaleyo bathi abasebenza ngabasondele eduze sibonisane ukuthi singakulungisa njani ukuze bathole amachinga okuthengisa bengahlukuluzwa ngabangathethela impahla bengabhadalisa ama-fine. Kumbe obunye ubugwelegwele nje bukhona, abanye bayadiziswa uthabisa idola ngelanga. Nazothola ukuthi umuntu usebhadala imali eningi kakhulu inyanga siyaphela malanga ngokhipha ukhipha dollars sisibale $30. Ukanti-ke i-license itholi ukuthi ingxenye yi-5 for $11 yamenza athengise ekhululekile. So abantu ngabayasondela sibonisane ukuthi kwini esingakulungisa ukuze basebenze bengcono bephephile. Bona ngani yizinye izinto ezingani ziyahlupha kakhulu ekuthengiseni. Nxa sikhangele futhi kunje kwi-16 days of activism against gender based violence kulokuhlukuluzwa kwabantu abangomama xa bethengisa emkambo laphana phasula izinqe abanye becommenta benika amazwi okweyisa kumbe okunqunula abesifazane. Kuyenzakala emkambo yokuthengisa khona lokho futhi eqhuquzela ukuthi abahlonitshwe uma abathengisayo ikakhulu ngomkhankaso nalowo khona laphambilini.
Okunye-ke babandiweni
siya khuthaza ukuthi abazisebenzayo bengasabi ukusondela emnyango kamanisipala nxa kulezinto ezingahambi kuhle ngoba njengoba ngitshile ukuthi ziningi inkinga abahlangana lazo nxa besebenza emikambo etshiyetshiyeneyo. Njalo futhi bengesabi abantu abasebenzayo ukuthi bavule engathi ezinye iy'nkundla zokuthengisela eziphandle kwedolobho esingathi ngesikhiwa ba-create amanye ama-business hubs phandle kwedolobho kuzele ukuthi singayethelani inyawo ngoba eqinisweni naso zisanele sonke ukuthi sithengisele edolobheni. Kodwa ungakhangela ngesikhathi se-COVID laphana abantu baqalisa ukuthengisela ekhoneni lenketha ngale kubontemba nakwezinye indawo okungala abantu khona and kathesa kwama-business hubs abantu abatshona beshiyathenga khona. So nxa zikhona indawo abantu abazibonayo ezingavulwa njalo kungayehlisa izinga lokunyathelana lezinga lokula lokwangendawo edolobheni enzikini yabo Bulawayo. Labedolobho ngathi omansipala nxa isakha amathawuni amatsha kumbe amalokishi amatsha kangakhohlwa ukuthi kumele atshiye izikhexe zokuthi abantu bathengisele. Esikhathini esiningi bacabanga abantu bamabhizinisi ama-shops but ngabacabangeli abantu abangathengisa beyenza ama-hubs khona ngale ndawo lezinto ezakhiwayo. Ngathi yizo izinto nje ezihluphayo abantu abazisebenzayo kuzona lezi nsuku.
Inhlanganiso yenu yenzani ngendaba ezijeneyo zonke lezi? Kuyasebenza yini lokhu babandiweni?
Imizamo ekhona ukuthi siyazama njengenhlanganiso ukuthi senze lokho esithi ngesikhiwa sifundise ama-traders nge-income diversification ukuthi bengakhangeli phela ukuvuka siyahlala ematamatisini but akhangele amanye amathuba angabamba angamnika imali engxenye yokupheka impahla ezithize engazithengisa zinikeza imali kumbe ezinye izinto angazenza ngaphandle kokuthengisa izinto azithengisa. Abanye sibajale ukungathengisa amatamatisi le 20 years kodwa umuntu okele ebhokisini lodwa akatshengisa ukukhula. So siyazama ukuthi bathi bacabange ngaphandle kwebhokisi kumbe kungala bhokisi at all ukuthi bathi diversify ama-sources of income zabo bazama amanye ama-ideas angabancedisa. Njalo futhi siwafundisa even nge-value addition ukuthi post-stocking loss nxa kodwa amatamatisi laphana imali engasathengwanga ayabola siwalahla. What value can you add ematamatisana ukuze kubele kurejiswe isithi post-stocking loss nxa ukubhizinisi. Njalo futhi okunye besikwenza kathesi nje besisiza abantu abalahlekelwe zimpahla ngemva kwengozi yomlilo eyenzakale komtizi emakethi laphana esabona khona izigidi zezigidi zama-rand lama-US dollars zalahlekelwa ngabantu besitshelwa zimpahla. Siyazama kathesi ukuthi sibasize sisebenzela ngama-partners anjengabo-Dan Church Aid ukubanika ama-cash transfer ama-$100 ukuthi bathole ukusizakala ngokuthenga ukudla lezinye imfuno ezithize. Njalo sisebenza labo Bulawayo City Council ezingahingahle zikahulumente esincedisana lazo. So imizamo ekhona sibafundisa njalo futhi lokuthi bengakhulisa nje namabhizinisi zabo nalaba akade selahlekile lokuthi kuyile bangakwenza ukuze bareduce amathuba okuthi ingozi ezinjengama accidents nalawa emlilo angenzeki singathi disaster risk reduction lokuthi njalo abanye kade behlulukele kakhulu sibe senza i-group counseling sibizile ama-partners ethu njengabo contact ukuthi abancezeke abakhansele abatshele ukuthi noyithemba likhona even sokuthe kwalahleka impahla lokunye futhi esikhangela ukuthi kuyena abangakwenza ukuthi bavikele impahla zabo sithi insurance le insurance scheme esilayo eyama-traders ebamba i-medical aid ebamba i-funeral cover ebamba i-hospital cashback plan ebamba i-fire policy nxa ulahlekelwe zimpahla ebamba le personal accident nxa usudwatshelwa ingozi besizama ukuthi futhi babekwazi bazilungiselela ukuthi bengayijoyina le insurance ngenye imizamo esiyenzayo ukuthi sincedise abantu abazisebenzayo phandle konapho kobulawayo lakwezinye indawo.
Umnumzana Michael Ndiwene ngumqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association ubexoxa lo Gibbs Dube oStudio 7 ekoBulawayo. Sokuyisikhathi senu balaleli.
Studio 7, indani walandela abasebenzi. Hayi, lami ngike ngikhulume bakithi, hawu bathi nakhu-ke sokusobala nangu ujaji kathesi sesehluleka ukukhuluma into eyiyo. Usesiyadinga emasayidini ngaliqinisa ukuthi kumele enze njani. Akajaji into ayibonayo ukuthi vele uchabanga lo kasonobhala wesitri. Abakhulume into eliqiniso, kuyekela ukweleka kuphanjaniswa abantu ukuthi abayavotela abantu abavotelwa kudala. Kanti lizwe lakisela banjani futhi namakhodi lawo vele lawo kanje vele ngawenzani. Ujaji kodwa kumele angawenze nje. Ujaji icala lijajwa khona lapho same time uma kukhulunywa kuphikiswana amaloya bekhuluma umbono. So akubanga ukubona nje ukuthi into esegcekeni ukuthi lo uchabanga lo kubesetshenziswa izandla. Kanti singoba kade zisetshenziswa izandla sokunzima phela ukuthi bakuphawule ngoba sokube dlula ukuthi kube into esegcekeni ukuthi unguye sibe unobhala we-2PC. Hhayi ake zama ukuhlonipha manje. Hawu, ake zama ukuhlonipha. Kuyawinsuku lo phugeni secatshile kasezwakala ukukhuluma egceleni sokuthusha omunye lo layo umanayo namhlanje lanje. Kodwa kuthiwa yiye abantu kumbe babesesikolo bona beqala lento. Yena unganani? Nxa semdala udluku kangako wayo lokhu esayenza into ezingelangqondo. Kusukela nge-23 years yakhe liyasitshela yona lokhu esihlupheka lanamhlanje lokhu esihluphekiswa yiyo. Wena wabona ngathiwa ukuvota lokhu into yokudlala yini okuphonga ukuthiwa abantu bazosukuma bayekuvota aye ukuthi bazonqoba abantu bazozibisela izikhundla zonke abazikhiphayo. Bevele bekwenzelani khonokho kokuqala. Hayi bo, nxa besidla imali ezanu ngabayidle ngezindlela, hayi ngokusihlukumeza thina sikhathele ngento zokumbuka. Umburu phela babasenzela bona lo. Abantu abadala banga abafuna ukuthi bathi asibahloniphe kodwa bona beyi babangahloniphekile. Hawu.
Amavuko lonke kuStudio 7 kukanjani bakwethu. Ya, hayi indaba le ekamdala lo umalume or umfana engachaba ngulo odlala amacumbi ngabantu. Hayi yona vele ayizwakali ukuthi ngiyawuluphi uhlobo. Kambe shuwa yena umuntu wathi ufuna ukuthi abeke abantu esintwini lapha kwaBulawayo. Sikijiki sekathi hhayi wonke umuntu uvumelekile ukuthi akhampeni noma ngakuphi kwindawo ngokwakusiphi isigaba. Usekaletha futhi abantu bakhe bakhona ngathi bazokhampena ngapha kwaBulawayo. Kambe ukudlala ngabantu into enjani yona le? Into enjani kahle kahle? Ma umuntu wena uhleli phansi ulalela izinto azikhulumayo uthatha kahle ikhanda. Hhayi madoda, kunzima ngala madobhe kaloku bachaka kulo. Ya lapho wadelela lo muntu, wadelela hayi kancane, usho ukuthi wayeyisa bese kakhulu lo muntu. Kanje ngizibuza ukuthi nani lina bantu badlalela eliphikisayo lithi ngamathukusini. Kungani umuntu lingamazi, waye lingambambisi, lingambophisi ngoba limazi phela. Lenkosi yenu yena lo president wenu lo Chanisa waye athule yena ngakhulumi nangakho lokhu. Ukubonisa ukuthi akaziwa lo muntu ngoba uthula kakhulu. Into enjani yazi izimanga izinto zakuleli lizwe kusona sezinyanyisa kakhulu empeleni madodana.
Salibonani basakazi beStudio 7 ebingelela labalaleli. Hayi babagawule, ungakhulumi ngendaba kamasayi ngoba kathe singakubuza ukuthi umasayi uyakhela emzini onjani, kawazi lutho ngento zemavuko. Ungwezani uPF wena kunje? Mina lami nginje ngikutripusi angazi lutho ngemizi yabantu betripusi emnene kakhulu. Wena unje ufakaza into zecholotho lakho futhi nothi ezemizi yonke komunye umuzi petrolo cho khona buya kungakhosi so ngizofaka izinto zemavumi ukuthi wena umasayo bengadumanga utsho ngani ngoba wena vele kwemavuka wazimuntu uyabona noma wezani uPF emavuka wazimu laba bezani uPF etsholo cho bazanzela uJonathan Moyo abanye ababazi abezani uPF so ungafaka izinto zemavuka uyabona yikho ubona namapolisa nanamhlanje njengoba bethupu sibahamba bathi ugade emoteni kaScott uScott kabakazi bembuzela ukuthi abazake bembuphi kodwa kwafuna umuntu ngoba into le ilezani uPF phakathi okule sanda sezani uvele umthetho kawuphakani lokazi wore wathunjwa ngonxathi wathunjwa yiCIO elathunywe umnangakho yikho ubona lanamhlanje ipolisa lingakaze limbuze nalona muntu ukuthi abona bethupu kuzive kufaka ku tweet la namhla kuthule kuthe zwi nga ufuna ukubona inxa sithi thina lapho ule sanda sezana umthetho kawuphakani nangu ukuthabanga uthabanga wathi recall ama MPs ethu lali sithi triple say la constitution ithupu siyaveza constitution yayo e court lama structures aye court umajors uthi inxa uyakhangela wabona vele uthabanga exists so kunzima ukuthathoni sicala ngoba uthabanga kakho vele uthabanga ule constitution ye MDC bese gwerumbe kwa ku 2014 ngenxa ye sanda sezana umajors uthi saba la ukuvuke ngekho uyesaba ukuphelelwa ngumsebenzi so kumele ukuthi icala lihlaleli kupending angasinikisa inqubo yabona lalaba bebesupport uChaba ngoba sikeleke ukuthi kade sechiro dinga necountry park besichazela ukuthi uzalwa ngupho umzilikazi
siyabingelela siyabonga umbuzo wami namhla usekutheni uJoseph Chuma wena abakhulumelizana wonke uBelief Gawule bonke nje abantu bezana abakhulumelizana since 1908 babe kuphi ubangcawe ukuthi uJoseph Chuma evele ngwezana leso sikhathi izana xaxa ukubulala abantu iqala umbuso 1980 ibulala abalandeli baka Joshua Mkhomo yabulala yaze wafakela ibrigade ukuthi ibrigade babaqeda amandebele namanje mancane nje ngoba abula izana nale ibusa ithethe umbuso kuyenzini bahamba bebulala abantu othonke rayi bafa kubula yibo bona kuzana bakwazi uJoseph Chuma kuze wabula omo blessing abafazi ubulala uzobulala nomfazi njengamanje upastor lo abamshaya ngocelemba manje izolo lapha eHarare sebekuphika bakuphika kubani bacabanga bezubani wesilini izanu ngegazi bayivula ngekulti yegazi bakwazi basebenzela igazi futhi ebusuku nje bancela lona benye besezizilinga and long izanu uPF ngakaphuma embusweni sizilabantu abayisupportayo njengabonabo ukhaliphani Pudeni nabosengeza uChabanga bethi ayibuye izobusa futhi emathebeleni babebusa ngenkani abantu besendebeleni babantu bakithi izimbabwe abasayifuni izanu sebayibona ukuthi incela igazi elingasekho amazimbabwe yena alithatha ngegazi lokuncelwa izanu for 50 years hayi kodwa labona abakhulumela izanu sidake bubili amahloni yenila ngoba unkulunkulu ubabhekile and usazokhuluma phezu kwabo ngenila siyabonga.
Laba ngabalaleli bomsakazo weStudio 7 Gundaba zakwele Melika umnumzana Anthony Blinken umphathi intambo kahulumende wabona ukudlelana lamanye amazwe wethekelele izwekazi le-Europe ukhangelele ukuba uzaxoxisana lenkokheli yamazwe achiyeneyo ngokusekela ele-Ukraine elihlaselwa kakubi ngele-Russia. Abezindaba abe-Reuters ababika ukuba uBlinken wenza uhambo lolu ngesikhathi ele-Israel ithobelane le-Hamas eyabulala yathumba izizalwane zakele-Israel ngomfumfu lonyaka. Ababona ngokwenzakalayo bathi elemelikho kwamanje libhekane le-MP esabekayo ephakathi kwele-Israel le-Hamas.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Sike sizwe ezomculo.
Ibonu Jesu, esiza ngamafu, ukuzona ndabake. Ibonu Jesu, Salbonani balaleli, igama nguPrecious Diana, ngibuya eNkayi eGampinya, ngicula igospel. Ngingene kule ndima yomculo ngo-2012, lama-album awu-3. Album yokuqala yaba ngo-2012, isikhathi sisondele. Kwabuya eyesibili ngo-2015, ukuphelile. Kwabuya eyesithathu ngo-2018, u-Arise and Shine. Kwabuya i-single track last year 2022 kweswela inhlakanipho. Njalo ngo-September ngithole indondo ezweni lase-South Africa eDurban, the best gospel artist. Okwamanje nginominethiwe kuma-awards awe-Neighbor magazine. Abafuna umculo wami bangawuthola ku-online stores njengaku-YouTube naku-Spotify. Ngiyabonga balaleli.
Siyabonga kakhulu Ntombe Ndala. Singakagqibi uhlelo lanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Ziyaphela izifuyo eLupane ngenxa yokuselakala kwamanzi lamadlelo. Izakhamizi zakwaBulawayo ziqhubekela phambili ngohlelo lokuhlanza imigwaqo. Bathwele nzima abathenga bethengisa impahla eZimbabwe. Lingakhohlwa phela ukusithumela incwadi ye-email kuKelly@ studio7@voanews.com lova I text message kunombolo ezithi 1202-465-0318. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngudabo kancube ngisithi lisale.